uMr. Broncos ulelungelo emthethweni nxa esebekwe phambi kwenkundla kuthiwa sekuthonisa icala lakhe elokufayila okuthiwa ngesikhiwa yi-plea ukuthi akhulume ukuthi uyavuma yini icala kumbe kalivumi kumbe uvume elinye icala elincane kulalelo elibekwe emaphepheni. Lokho yi-choice yakhe yokuqala. I-choice yesibili ngomthetho weZimbabwe ulelungelo lokufayila okuthiwa yi-exception. I-exception yi-objection kumbe ukukhonona ongakutsho enkundleni ukuthi icala lami angilizwisisi kuhle. Angizwisisi ukuthi kuthiwa ngenzeni, njani, nini, ngaphi, ngephula wuphi umthetho obhaliweyo phansi emabhukwini emthetho yeZimbabwe. Nxa ungazwisisi ukuthi icala lakho exactly kuthiwa wenzeni kumbe wekele ukwenzani, it becomes difficult ukuthi uphendule icala. Ngakho kumthetho kunike ilungelo lokuthi ufayile i-exception. Yile lungelo elisetshenziswe namuhla endabeni kaMr. Bronkhorst. Okwesibili, i-constitution yeZimbabwe ethi nxa ungumuntu obotshiweyo omelele ukuthoniswa kwecala lakho emthethwandaba. Nxa kungenzakali ukuhlukuluzwa kwamalungelo akho kumbe ukwephulwa komthetho othize mayelana lawe, ulelungelo lokuthi ucele umthethwandaba lo oza kuthonisisa kumbe lo omele ukuthonisise ukuthi udlulisele indaba yakho eyokukhononda ngokuthi amalungelo akho ahlukuluziwe e-constitutional court. I-constitutional court yiyo-ke eza kuzwa leso sicelo kumbe isikhalo idecide ukuthi amalungelo akho ahlukuluziwe kumbe hhayi. Yikho esikucelile khonoko la namhla endabeni kaMr. Broncos.
Kuyini esele kumelele njalo kuzayenzakala nini?
Esesikumelele ukuthi umtshutshisi abale lokho esikubhalileyo, akhangele izicelo esizibeke phambi komthethwandaba, atsho lobo uyaphikisa konke kumbe uvumelana lokunye, aphikise okunye, laye abhalakhe amaphepha abeke phambi kukamandla. UMantshi nguye osezasinika isinqumo sakhe mhlaka 15 October.